zonke jikelele uyakhumbula ke ngokunzima esamkhangelayo ngensuku lwe-HIV and AIDS lukhulukhula abantu kakhulu kungela mithi ekuqondana lokujika legciwane kwalo. So usuku lolu ke luqakathekile kakhulu kubantu esingabacommunicators mina ama-caregivers ayibo abancedisa ama-support groups ukuthi bancedisane ngokuthola ukuthi bakhuthazane ukuthi badinga imithi basinyazane esibhedlela umkhuhlane wakazi wasichela emzimbeni womuntu wamgulisa wabulala. Siyasibe sihlanganela labanye abaphila nge-HIV kuse-collective ukuthi wonke umuntu okuye wagulelwa wagula kumbeni walahlekelwa ngumuntu nge-HIV kebe cabanga ukuthi
sikhangela lapho esivele khona lo mkhuhlane lo, ubona ngani sesikusibanga esingcono na?
Ye, kade sesikusibanga esingcono kakhulu ngenxa yokuncedisana. Ngathi mina kuqondisayo the government and the partners and the World Health Organization and all other UN agencies and local partners abadila lama interventions, the latest councils have done really quite an improvement. IZimbabwe liye kakhulu nakakhulu iZimbabwe Mental Network of People with HIV, Mental Health Council and the Ministry of Health. They have been quite helpful in terms of resources, information, even the funding.
Ngokubona kwakho ulwazi abantu sebelalo na ngomkhuhlane lo?
Ulwazi balalo kodwa ke into elokuhlupha okweminyaka eminingi stigma le-discrimination ukubadlulana ukukhangelelana phansi ukuthi anxa lokwagula singanwana ongani ube yisifutha kumbe uke waba ngumuntu ogijimayo kumbe ube ngumuntu obeungaziphathi ngendlela. Ikathi-ke umkhuhlane yenza ukuthi ulanze ungikhaya ungumama wendile ungubaba ulo mkakho kodwa umkhuhlane wenelisa ukuthi ungangena.
Amazwi akho okugcina, inkuthazo ongaba layo elizweni leZimbabwe ngalesi sikhathi sithakazelela leli langa?
Ye, ilanga ibala engingalifaka kakhulu ngelokuthi khona abantu kababe lokubambani kakhulu nokuthi bengabandlululi labo abagulayo abanatha amaphilisi, bengabandlululani abantu singabi ngokuhlola abantu ngamehlo sithi hhayi wena uyinje wena uyistofu wena uyakhudumala wena ulesobhanshi. Sesinikana amabizo amaninginingi sasiyekele nimigqono yokho sizikhangele sonke singabantu fanana kusakhethelekile ukuthi umuntu ukusiphi isimpilo esokuthi yena umekahle okunganani umekanzima okunganani sikhanga ukuthi wonke umuntu nje simpathe ngendlela efana nayo.